ngeumbi ngolunjalo yasimangalisa ngoba obesokuphumbakala kuleli lizwe akula mgwaqo wodwa kulize elizweni lasezimbabwe kuduzane ledolobho lapho ungafica khona abantu beziqumbi bethengisa imali ngile themba nxa besithi babophe 100 leyo ngabantu mede abesigodlesi sodwa njalo umbuzo okhona yikuthi osiphatheleni yibo abagcina imali kumbe osiphatheleni imvilaphi cause okwenza ukuthi ilizwe lisele imali ngosiphatheleni kumbe ngohulumeni into okwesibili ubusuthi ungangena kubosiphatheleni ubakutebele ama-US dollars amatsha ubakutebele amabhundi amatsha athelelayo lawo imali zonezo ukwazi thina ngendlela esebenza ngayo amabhanga zimali ezazitholakala amabhanga kuphela hayi khona emgwaqeni ngoba imali emgwaqeni lapha omunye uyamnika uyajilijela esikwameni omunye uyamnika ufake ezicathulweni omunye uyamnika uyagoqagoqa afake elembini abophi so ziyabe ezicabheni ezingcolile so izanu labomagunji kayi-RDZ lo minista umthuli ncube bangaze badlala ngengqondo zabantwana basezimbabwe sesijine ukuqanjelwa amanga osiphatheleni bathunwa ngubani ngoba kathesi abakwenzayo babamba abantwana bathiye ngiyitela zangkhona abazaziyo bona
ukhuluma ngokuthi osiphatheleni bengaba beyimbilaphi isilonda kahle kahle singaphi
isilonda sise-RDZ ngoba yilibhanga lelizwe elikhulu eliyilo okumele libone ukuthi umnotho welizwe uhamba njani eliyilo okumele ligcine igolide elizakwenza ukuthi liphathise ilizwe uma sezingene ejuweni akukho konoko njalo izimali zonezo ezicazimula ezithelelayo ziphuma i-RDZ esifuna ubakwazi ukuthi umakhipha ngubani yebona ye sibonile ingwalo ezibhaliweyo sokuxotshwa uzibane kwaxotshwa uzibane i-RDZ kwabuya amanyuzipepa esibone sesithengisa ipikita yendlu yomoya lo oxotshiweyo hayi bo asidingi imvilaphi imvilaphi singaze siyelaphi isilonda kasipholi thina sithi labe lisithengise bona lona laba ngomathemba sifuna amabrima khona omathuma ngomathuma wona bafona aphi i-RDZ kuhulumeni
bona babe-RDZ okhuluma ngabo sibonile kumiswa abanye babo umsebenzi abane kunsukwana esanda kwedlula sesingabona yini kusiba lobubelo kundaba zokutshintshwa kwemali ngaphandle komthetho
kungaba yimihlola leyo umnankabhuthe entshontshela umgabi emkhiphi esihlaleni ukuthi abe ngumongameli wasitshela lapho wathi ubanika amaviki ayisithupha laba abakhipha imali eyakwamanye amazwe ama-US dollar lawo bawahambisa kwamanye amazwe kabayilethe leyo mali sonke sashaya umpululu ukuthi ha sokuzaba lo mehluko akulalo yedwa ukuthi uzokufikela esamzwayo ukuthi wakhipha lezo zimali uwahambisa emakoti wasuka lapho wayejela akulo yedwa kwathiwa nangonangutshombo nangutshombo mamdobhu utshombo bayamvalela kwathiwa ubanje le mali engimamiliyoni anjani anjani wahambe ekoti utshombo wahlala esitoko ejele ngidani bamkhipha kwabe kuthiwa bhase ungaphi namuhla waphelela emoyeni sesidiniwe ngamanga lapha bazama ukuthi bapholise izinhliziyo zabantwana basezimbabwe becabanga ukuthi sebelungisa akula nto enjalo bafuna ukuthi sike silikhohlwe ngokuthi thina bakithi sithi kabaphume namanga akula nto ezaphuma ukashukwele wabeya lapha kwathiwa nangonangonangonango sebothiwe sezihayi nango zahasa unangamaphilisi asiwili efake izankosi akakho ngikhaya kathesi ekhomba ngowaphakathi utshombu ungekhaya ukhomba ngowaphakathi kathi manje labo okodu zababopha laba bamangalisani bona labele babhalileyo.